sokutshengisela phela ukuthi vele asikaguquki ukusuka ku-1980 lapho ezazisa khona uzibuse. Uhulumende lo uhulumende obhidliza izimali baqeda izimali zama-diamonds bebhidliza ibaza kunasanso ngaphansi kwelizwe. Khathesi sesikhangelane le nkinga akusuka ngeChina, kungathi uhulumende engela mitshina yokwenza njalo kodwa bele mitshina yokuthenga imibhobho lezimota zokuhlukuluza abantu abathengiselayo. Hhayi, akulunganga lokho.
Khona kuyini okubenqabela ukuthi bacele usizo kwamanye amazwe?
Uyabona ukuthi ukucela usizo kwamanye amazwe mfowethu akulankinga. Kulamazwe amaningi avelelwa izingozi lezi zamanzi nama-earthquake ezicelayo usizo. Kodwa amanye amazwe avame ukuthi ancedise lapha elehlwile kakhona nxa lingelazo izinto ezolwezinja. Ngizawuthiwa khona kuyadingwa izinja ezivela e-South Africa, kukanti vele thina kanti izinja ezivele zikhona ezamapholisa leziyana zitrainwani. Ngoba sekuyingozi lokhu futhi bafanele bahambe emazweni bayecela uncedo ngoba sekuphambanisekile vele.
Uthini ngembiko le esiyibonayo esiyizwayo njalo ethi amalunga e-ZANU-PF sehluthune uhlelo lokwaba ukudla okuphiwa abantu laba bathintwe yi-cyclone?
Lokhu kuvele kuvamile ukusela lobuqilo kudlwangudlwangu obuseqembuni le-ZANU-PF leli vele kusegazini labo. Ubuhwaba bakhona ngapha abantu bayakhala ngendlala abalamizi bafuna ukudla ngapha laba siluzele sibekhangele njengamakhanka amelele ibhalabhalisi eliselifelodwa. Ye, ubusela bakhona buvele bukhona busuze buphele. Akusethusi mfowethu ukuthi abantu bezanu-PF bayabathantshontsha ukudla lokhu.